Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThalono Gawande obesipha indaba zethu ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-7 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo iCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethesa icala lokungethembeki.
Isikhathi kuyafana ukuthi kuzokwenzakala ukuthi kuyenzekale khonokho bathi nje kulwiswa abantu befuna khonakhona ukuthi umuntu angcolise.
Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ibeletha kudala inkulumo.
Ukuthi kwesinye isikhathi kuyafisa ukuthi kuye lembuzo esilayo sike siyiqondise kuye ubaba uMnangagwa njengomongameli waseZimbabwe ukuthi yena nxa efika emasontweni layo kuthola abantwana abangaka abeqhuba izisu bekhulelwe bekhuleliswa ngobaba abadala kangaka, ufika thini yena njengomongameli welizwe?
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abalemitshado yamanga eyokudinga amaphepha sebedudulwa.
Mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamafamily.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe izolo yiCommission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC imethesa icala lokungethembeki. Igqweta elimelayo umnumzana Give Mom Viringi utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Dlamini uzalala esitokisini sewange njalo ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba waleyo ndawo lamuhla. Eminye imbiko ithi iZAC inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani weCouncil yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo bayalwisana lomnumzana Dlamini okubandla le-MDCT. Umnumzana Witness Dube esikhulumelise MDCT utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Ikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye ababukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungiso ukuthi hhayi ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wetheswa macala bani, uvela ngaphi, kumbe kusuke kwathini. Kodwa ilazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni kanti njalo silengata osecretary for local government, secretary general, zingathi eziyeneleyo ezokuthi zabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomba wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo watoniswa kwabonakala ubufakazi balokho akwetheswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabumeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kule nsolo thile ezikhona, lathi njengebandla sithi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapolisa kumbe iZAC yonale kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki, lokho esidala ukubona kubozanupf nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo, asilakho nje esikwetesa usedolobho wethu asilakho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kube wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo kuthi ngako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcoliswe.
Lo-ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elithumi lanhlanu eyokholo lwesipostoli ebhikitha ibeletha sokudale imibuzo yokuthi kanti kungani abokholo lolu bengabotshwa ngokwendisa abantwana abancinyane kakhulu. Unokutenda kwaRamba odabuka eNorton ubikwa wayekhulelwe ngesisu sikamakhelwane wasemthatha kodwa waphinda wabaleka ngemva kwalokhu. Kodwa ngoba abukholo besipostoli kabasiwa esibhedlela lanxa ubengezwa kuhle, ugcine ebhubha. Unokutenda ngontombazana wesithathu oleminyaka ephansi kwetshumi lanhlanu obhubhe ngenxa yokukhulelwa engasiwanga esibhedlela. Abukholo lwesipostoli abavunyelwa ukuya esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu okhokhela njalo inhlanganiso yeZim Imbokodo.
Awokuqala umntana lowo mncane ukuthi akusomuntu obhekelele ukuthi ngabe usechawubelethe umntwana esuke lapho engabelethiswa lasesibhedlela abelethele khona lemakhaya nemasontweni abo labo abelethiselwa khona agcina umntwana esesichiye emhlabeni okuwukuthi ngani bamsile esibhedlela mhlawumbe ngani kusinde umphefumulo wakhe. Kuyinto ezisa ubuhlungu kakhulu ukuthi masikhangele abantwana abangamantombazana abasichiyayo la bebeletha bebancane kangaka. Kuyinto ebuhlungu kakhulu, kuyinto ebuhlungu kakhulu. Ngiswele lamazwi ukuthi ngiyibabaze njani into engaka.
Siyabona ukubana asikho kwakuqala lokho kusenzakala, sesike sakubona kuphuma emaphephandabeni. Kodwa ke ngokubona kwakho kungakubhahile yini kokuthi okunye engxenye akuphumi ezindabeni lapha?
Le nto esonto yokuqala isenzakala kuhleli kusenzakala njalo okuphuma emaphepheni kulutshwane esikuzwayo lezindabeni kulutshwane. Ungabona sokuze kuphuma kusuke isehlakala sakhona sesike sabangu lo mphumela wokuthi omunye walabo bantwana asithiye njengalokho okwenzakaleyo. And ngiyakholela ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakwaziyo njalo ukuthi nxa kungayethole amaqhinga okuthi ake kubhekisise ukuthi kuyini okwenzakalayo emaswentweni lawa okwenza sibona abantwana bezithwala bebancane kangaka bephinde bebelethiswa bengayiswa lasezibhedlela begcine besichiye emhlabeni. Kumnyaka ophelileyo futhi sike saba lengxoxo efanayo futhi nalaba abantwana bona laba abazithwalayo emasontweni lawa abathathwa ngabantu abadala bakhulelise suke lapho umntwana abelethele esontweni khona ngale bebengomama babantwana bengabantwana. Ziningi ezenzakalayo esingazibonyiyo njalo siyafisa ukuthi ngani kule ndlela yokuthi bekungena emasontweni lawa kudingisisa ukuthi kanti umthetho bani wesonto lowo owenza abantwana bebengabomama bebancane kangaka. Obaba laba abakwenzayo bona ngokumntana le 15 years simaze engaphansi kweminyaka le evunyelweyo ngi 18 years. So obaba laba bona abakwenzayo abenza abantwana laba omama kuthiwani ngabo? Kusho ukuthi kuningi okwenzakalayo esingakuboniyo. Ngabona sokuphuma emaphephandabeni lasemsakazweni kutho ukuthi sokuze kwaba nomunye osichiyayo kodwa abangasichiyo bangaka ababelethayo abalama 14 years abama 15 years abalabantwana asebengomama ngenxa yobaba laba abasonta lapho lapha emasontweni abo.
Kungakubangelwa yini ikhonoko kokuthi umongameli emasontweni Mnangagwa laye usonta isonto yonale?
Lokho kokuthi umongameli welizwe laseZimbabwe sike simbone siyafika kulawa masonto okugilwa khona imikhuba engaka vele kuyasimangalisa ukuthi kusigcina kusichiya lembuzo ukuthi umongameli maye siya khona yena njengomongameli welizwe akawukhuzi ngani umhlola ongaka oyenzeke emasontweni layo esimbone evakatshele khona yena. Futhi kusinika senza sale sile mbuzo ukuthi owenza ukuthi obaba laba benza lemikhuba bengabothwa akusikho yini ukuthi ngoba upresidenti usedu duzani labo, use duzani lesonto labo. Mshambu president njongwa la mshambu kubulilunga la lao masonto. Kututu fumelana na olomu kubo mbika ngagesu ubonu senzege. Masonto enlai simbona ibonagala kona, esia konza kona. Vele kusichia sile mbuzo kakulu. Ukutuko siniskati uya fisu kutugele mbuzo sila esige siko ndiseguiwe uwa kumunanga kwa njegu mbonga milu wa se Zimbabwe. Kutiena nga esige masonto enlai tuwele abanta na bangaka benga bo mama bemizi. Abanta na bangaka bekubi zisu bekulele, bekulele shangoba batalana ngaka. Ufika tini yena njegu mbonga milu ilizwe. Ilizwe ilo mtetu uguti umtuana ose mnyagele ngapansi kangaka rafunyelo luguti. Ukuthi ngabe uhlangana ngokucansela bobaba badala kangaka uthini ngakho wena njengomongameli siyazibuza lokho imibuzo futhi esifisa ukuthi ngani phakathi kwesikhathi sake siyibhekise kuye njengomongameli ukuthi maye fika lapho ufika thini uyabuka yini umshwelo ongaka nobuya ukhuza
allo ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane njalo ekhokhela inhlanganiso yeZim Imbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula imichado lama pasipoti okwenziwe ngokungekho emthethweni yilabo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye-ke ngabatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique.
Umnumzana Motsoaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lama-fingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso ebhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye. Umtsoaledi uthi phansi kwalo mkhankaso sebehlolisisa amapasipoti amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecabange njalo ukwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lule mfanekiso lama-fingerprints abathetheneyo laba. Isizathu seZimbabwe umnumzana Batman Khwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapasipoti izathinta kakhulu izalwane zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbona ngathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma okuqala ngicane mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la. Eqinisweni ispecial thina abantu baseZimbabwe vele zizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zemeza zaseSouth Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzile lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi ispecial abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bamapermits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane zeZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwamapemiti kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa amapemiti ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngohlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane zesithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngongekho emthethweni abazilethayo basebethatha amapemiti eZEP. Iningi lalaba abalamapemiti la bayehluleka ukufaka isicelo zamanye amapemiti kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngohlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani luhlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilawo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu atshiyeneyo ezizalwane zakwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso etshiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando wokubathathela emsebenzi umsebenzi okudala amagcwala. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lilodaba lokuthi isibhedlela sakuqala esingayisiso sikahulumende edolobheni lePlumtree sesivuliwe. Lesi sibhedlela esiphansi kwenhlanganiso yeBulawayo Medical Group siza kuba labodokotela abathathu. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende weZambia uzaphathisa eZimbabwe ngomumbu ongamathani azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njalo sasbethu njalo bonke jabaphila abantu abantu ama-audio ngabona efika 10 ungazange ukufunda ivini eyi-1 uhlala usenda hawu madoda asazi ukuthi azi seyazi efundeni nawethu asazi hhayi bekhalaza nje akhonoko ndoda le hhayi iyakhuluma le wezaphu umsongelo hhayi uyakhuluma umbuzile mpela ulozini ubuzele owezanu lo ha ugawule wakhona lo ha umbuzi wacishelwa umbuzi wacitshela indoda yacitshela asuke lapho ngashona khona hhayi siyabonga hhayi siyabonga ma othi uyakubona lesepho ngiqina nje kuphela kodwa uyakubona ukuthi hhayi into ezizwa izanu yizimbi kakhulu then kuzozala amadoda lawo elozi nawe kuzoza indaba yewange indaba yewange le kuthiwa abaqhatshana kubuya amashona eHarare le yinto esizilwa si-MRP yinto esizilwa kakhulu kubuhlungu ukuthi abantu bendawo belambe bezidla ingqoqo zomlomo ukuze abantu bakhona le Harare please ayikho right le nto leyokuthi umuntu ebuye endaweni yakho ufike bethole umsebenzi nabantu bendawo bengayidola ayikho le nto le siyabona
salibonani basakazi lesitudio 7 ngincube lapha eThekwini ngiyathanda lonke ngenxa yokuthi lisinikeza izindaba zelizwe lakithi zinjalo ziphelele siyalibonga siyalithanda kanti izanu yaphikelela ukuthi abanikeza abanye ichance sike sibone ukuthi ilizwe lakithi liyaphi sisithwele nzima sigcwele emazweni ngenxa yezanu ngithe wanti into bakithi asihambeni siyevota asivoteni next year unkulunkulu uzosikhokhelela sikhipheni amasela la asezikhundleni angafuna ukuphuma esidla izimali ezigcina izimali ezindlela sihambeni siyevota mazimbabweni amahle sikhipheni amasela la ngiyabonga studio 7
ngiyalibingelela abalaleli bomsakazo we-studio 7 kanye lani basakazi ngizalana nami ndinge ngiphendule leli khehla ikhehla lasetsholotsholo leli bizwa ngokuthi ngugawule yazi gawule vele ngabe ngiyakubona nje ngabe ngingungcwebi indlebe lezi ngungcwebi mpela ukuthi indlebe zakho zizwe kahle ngifuna ukuphendula nje endabeni yakho leyo kugxeka umafa magalela sibanda lo indoda leyani ibeka iqiniso njengokuba yikho elikwenzayo labantu bezanu PF and wena vele ulokhu ulokuncindezela abantu bemandebeleni ubancindezela ufuna balandele amanga lawe elivelela khula ngawo nje kuze kufike iminyaka edlule ama-sanctions lawa akhona yini elizidingela wona mali funta ama-sanctions ukubona ama-sanctions abuya kanjani yekani ukushaya abantu liyeke ukubopha abantu mahlana abantu abangela macala ojobo sikhala labo sithola abala macala laba gawuli kodwa lina liyabelokhu elisenza ngento ezingekhoyo liyabopha abantu lincindezela abantu litshontsha lingamasela likhonapho liyantshontsha yikuntshontsha straight lokhu elikwenzayo kuningi esikubonayo likwenza lalo bathi ngibani lo uminister we-July yolo lingamasela nje lonke linjalo nokuthi ubulo ukukhuluma nje uzama ukuncindezela umafa magalela sibani ayikho into ayikhuluma yagawule sihambe 2009 ku unit government ama sanctions akho abevele khona but isinkwa sisithengile nge 90 cents sisithengile nge 90 cents gawule nawe wajabula but okwamanje kuphi konke lokho vele ungayithinti Ukraine gawule ungaqali yimo okhuluma ayiwansuku zonke udalo uThulani Dlovu enkaye ukosikhobokhobo gawule ukhulile yekamanga
amachona amachona umthwakazi amachona kustudio 7 lichona njani bantu benkosazi yakuchona thina mina into engayixwayisa igovernment yabomnangagwa labanye bakhe ikuthi lo mnyama lo abawesabayo uyabalandela uzabafikela kuphela uzabafikela ungakwenza okubi phumelele ngelanga usakwenza kodwa lizofikela ukugcina kuwe uzoziphendula zonke lezi zinto azenzayo liyeza noma bengavika kanjani bavike kanjani bathathe lokhana bahlanganise lalokhana bezama ukuzivikela kodwa lokugcina liyeza kuzanupf liyezliyabelizobatshonela emini babekwazi khona lokhu bengayenza noma yini bethi bacatshile njalo bavikelekile kodwa okusalayo liyeze lo mnyama and maselifikile ngeke uze livimbe noma ungaba le mali engakanani angeke umthenge uNkulunkulu ukuthi engakususi kulo mhlaba so okusalayo liyeza lakubo noma bengathenga amapholisa bethenga amasotsha bayenzeni kodwa lona liyeza ngiyalitshela one day bazabe sebezibuza ukuthi hawu yithi laba esesingene ejele manje ngendaba lezi esasizenza sokwenzakaleni umthetho usuba usubaphunyukile uza kuphunyuka kuphela kwelinye ilanga umbuso nalowo bazabe sebewukhomba ngomunye ukuthi nakuyana
esanibonani kustudio 7 yazi bende sicelo lapha sokuthi sihlala sikhuluma ngokuthi amashona abandlulula abantu bakithi esindebeleni bengakuzicela ustudio 7 ibiye ku-ZBC ikibabuza ukuthi okwenza bekhulumisa ishona wayawaya bengakhulumisa indebele kuyini ngicabanga ukuthi mhlawumbe ulwembo olusemehlweni bakithi lungenguleka mbijana ngoba uRadio Zimbabwe bantu ilobandla kungabhalwa imeseji ngesindebele bayichasisa ngesishona kodwa esishona kabayichasisa ayike libadinge impela Ntunga like libabuza impuzo ukuthi kuhamba njani khonapho kuyakhala kakhulu ngoba thina sisazi sishona kodwa ama-license siyathelile kuthola kukhulu into yethu bekuphethe bekisa ngabantu bezimbabwe sonke yinto engafunwa ngumthwakazi njengo umthwakazi ethi sesithi siphume sihlukane lalabana abantu tholukuthi abanye ngabazisi uRadio Zimbabwe iyabandlulula bantu like libuze bona omonika mthwangwa lapho shapshap
ngamqondisi wena into engiyolitshela so ukuthi ethi yena kupresident kanjeni yena liyavotela ilizwe ukuthi lifuna ukukhansila lo president ozalimela kwiparlamente yelizwe leZimbabwe liyezwakala nje into eliyikhuluma ushiwa ikungazwakali-ke lokhu umqondisi umgqugquzele nangenelayo kupresident kanti uyabe ngupresident umhlobobani uyabizwa ukuthi president engani yinhlamba engekho engasuye president hayi into yeni lelani liphazamisa abanye abantu mani thulanini ukukhuluma into elengacaciyo lelikakucaci lokhu sithuleleni yenza ndithule wena owedwa ocabanga khonokho ngosufuna ukucabangela abantu bonke be-RRP ayisikho vela kokucabanga abanye kela bevotela upresident welizwe abafuna ukumkhetha ozasitshintshela izinto lokho kwakho lokhu ukuthi uthi wena ye upresident umqondisi ekhethweni lo mapresident kanjeni ye ufuna empinda wengahlanga laba neutral kikho konke razimela kachana lelabukela likhona le laba sifuna ukuphazamisa abanye abantu asilo so sinto lesi
alo salibonani balaleli mestudio 7 previous ukhulumayo usuka kwelelupani ndakuba elupani ngibingelela umama wami uMarubhala ngibingelele ubaba wami uLunga Fibion ngibingelele njalo abanabami ngibingelele uTefeti ngibingelele uMlabheli ngibingelele uSipho ngibingelele uFaith ngibingelele uPerseverance ngibingelele uFana ngithi libuka njani bazali bami labanabami lonke hhayi mina ngiyaphila abanabami kwelasebutswana labazali bami konke lezihlobo zami ejanjanja ngibingelele ubaba mdala wamsankanyiso
linjani Studio 7 ngiyalibingela lonke abasakazi bethu abahle abathandekayo ngiyalibingelela libingelelwa ngosifana kwelebutswana hhayi thina siyaphila sibili kakhulu sibonga imisebenzi yonke lisenzela yona lokuhambisa amazwi ethu lisiye kwabanye abantu ukuthi bazwe esikufunayo isimanga engilaso lapha umbuso waseZimbabwe weZanu PF abantu beZanu bamangalisa ubuso wangkhonto bahleli bekhuluma amanga nje bengelaqiniso ebantwini beyinkohlisa ababona ukuthi lize lakithi lifile abazweli banda balazwelo kathesi nxa sokunda abantu bahlupheka elizweni lakithi akula mali akula msebenzi ukuqedakali abantu bona beza.
Siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden usekhulule bonke ababothelwa ukutholakala belensango. UBiden uthi kule nkulungwane zabantu ezabothelwa insango esezisehluleka ukuthola umsebenzi ngenxa yamacala la. Ngalokho uBiden uthi usewesule amacala wonke awokutholakala lensango. UBiden uthe akulunganga ukuqathanisa insango lezinye izidakamizwa ezifana labo heroin ezilobukhali njalo zisona impilo kaZulu. Wengezelele esithi iningi lababotshelwa leli cala ngabensundu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Muringai.
Ngiyabonga mnumzana Gani.
Yeah, into eyenziwe ngumongameli welizwe uJoe Biden eyokukhipha insanga from the dangerous drugs list ebophisayo yinto e-welcome, ngoba sibona ukuthi insanga abantu abazivezileyo abanjengamadokotela lama-scientist bathi iyancedisa ukuthi ma abantu abale cancer bengabi le too much pain, abantu abale schizophrenia labo babe very sane, lounye ogama disease amaningi abakubonayo ukuthi kuyancedisa. Sibona futhi insanga zinceda abantwana abathwabale autism, ngoba bathi bona bangayigaya insanga ibe ngamafutha bakwanise ukuyipheka benike labantwana bona labo, and then they become very steady and very cognitive. So into yona le sithi hayi siyayibonga kumongameli welizwe. Enye into futhi esingambonga umbongeli umongameli welizwe ikuthi abantu ababebotshelwa insanga bebekwanisa ukuhlala ejele okwesikhathi eside, and then bengakwanisa ukuthola imisebenzi ngoba icala lona lelo lase lihlala likumafayela employment. So khonokho ukuthi umongameli welizwe ukhiphe insanga or esithi ngesilungu imarijuana ongesintu imbanje, hayi kuqakathekile and siyakubonga.
Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi lakho kuzagcina kusiba njalo yini eZimbabwe?
Ye, insanga elizweni lethu leZimbabwe ngibona abantu abavela eBinga bevunyezwa ukuzisebenzisa ngoba it's their tradition, but sengibona ngathiwa ama regulations esekhitshwa ezindaweni eziningi all over the world. Ngibona lathi eZimbabwe sebeyisebenzisa insanga in the scientific research esiphumelele lapha in America, ngoba siyakwazi ukuthi sasilabantu ababehlala engutsheni engomahuru lama cancer patients lani lani. So labo bangancedakala ngensanga in different forms ukuthi ibancedise ma besiba le pain lobuhlungu ama surgery lani le recovery. Labanye abalama diseases wona lawa engiwakhulumele ukuqala anjenge schizophrenia le autism eZimbabwe. So mbona lami insanga khonapho isibenefita umuntu wonke, and then uhulumende wakithi hopefully laye uzakhipha amacala awembanje wona lawo insanga. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele izinye zenhloko zendaba. Umeya wedolobho leVictoria Falls uCouncillor Somvelo Dlamini ubotshiwe. Ukubhubha kwentombazana eleminyaka yokuzalwa elitshumi lanhlanu ekholo lwesipostoli kudala inkulumo. selugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, libe leviki weekend enhle elethukela.